Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls lilaphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden, kodwa ebekhona amanye la awathi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kule zinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi i-incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. U-Donald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of i-Republic Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavuma ukuthi uTrump aphenduke. I think amapholi aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi bahambe beyovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihle abalifunayo ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi amapholi engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya, kodwa ngibona ngani ne-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo M5. Ngiyabonga.